So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 zibandlela 2017 ngu Chris Gande.
Lontungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
I watershedding i-council yayisuspenda ngenyanga ka December sisiya ku holiday ye Christmas. Sathi sivela ku Christmas sakhangela isimo esasesikhona emadams ananzelele ukuthi amanzi ayisengenile. Esengconywana.
Ikhansili yakobulawayo ithi simise uhlelo lwayo lokuvalela uzulu amanzi ngoba sokulamanzi eneleyo emadamu.
Into esibona ngani kufuze kube lomsebenzi omningi ukuthi kufuze kwenziwe ukuthi indaba le corruption iphele elizweni leZimbabwe. Ngokubona kwethu okwamanje into ezenzakalayo ukuthi akula commitment ekhathi commitment yesilungu evela kuhulumende yokuthi iqede udaba lolu lwe-corruption.
LeZimbabwe liqhubeka lithiwa lingelinye lamazwe alokungethembeki okukhulu i-corruption emhlabeni jikelele.
Inyathelo likahulumende lokwenqabela impahla ethile ukungena eZimbabwe kubikwa sokulimaze kakhulu amabhizimusi edolobho leMessina kwele South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi simise uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi ngoba amadamu aleli dolobho selamanzi eneleyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Isikhulumeli sebulawayo sithi Council uNkosikazi Bongiwe Ngwenya uthi isilinganiso samanzi asengene emadamu anathwa nguZulu waleli dolobho seliqalile ukukhuphuka kulandela ukuna kwezulu eliningi lonyaka.
Okwakhathesi amanzi ethu emadamu namhlanje kumhla ka 26 January 2017 aku 56.74%. Sinanzelela ukuthi amanzi asengene lamadamu asethe xaxa kula lokho kwakuyikho siqalisa i-watershedding ngo-November 2016.
Wathi lohlelo lokuvalela abahlali bedolobho amanzi okusebenzisa selumisiwe kulandela ukuna kuhle kwezulu, kodwa waphanga wakhuthaza uZulu ukuba aqhubeke esebenzisa amanzi ngonanzelelo olukhulu kanye lokuhlanzeka ukuze kungaqhamuki imikhuhlane evame ukuba yingozi ngesikhathi sezulu.
Kodwa i-watershedding i-council yayisuspenda ngenyanga ka-December sisiya ku-holiday ye-Christmas. Sathi sivela ku-Christmas sakhangela isimo esasesikhona emadamu sananzelela ukuthi amanzi ayisengenile esengconywana. Njalo sananzelela ukuthi indlela okwakusetshenziswa ngayo amanzi ngesikhathi sisuspende i-watershedding kwakutshengisela ukuthi abahlali bakobulawayo sebenanzelela ukuthi bafanele begcine kuhle amanzi ngoba ama-consumption levels ethu babekwanisile ukuthi bazame ukuthi bawamaintaine engabi makhulu kakhulu. Yikho kwaba yisinqumo sika-council ukususpenda i-watershedding ngenyanga ka-January 2017.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Simbarashe Tabengwa uthe bayajabula ngendlela izulu elina ngakhona ethi lokumiswa kohlelo lokuvalelwa amanzi okusebenzisa ikhansili kuyajabulisa.
Lapha sithanda ukubonga izulu, yes, umlimi usinikile izulu, then sithanda ukubonga the government, the city council, ukuthi ayisagavuna amanzi, amanzi akasahambi. At least siyabonga ngakhonokho. Njengoba izulu selinile, so siyabonga ukuthi maybe kungahamba kusiyaphambili.
Idolobho lakobulawayo lihlezi libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okwedlula amanye amadolobho okweminyaka eminingi, obese kubangele ukuthi ikhansili inqume minyaka yonke ukuvala lokuvula ngezikhathi ezithize amanzi. Ngezinye zezikhathi nxa umumo umubi avalwa okwensuku ezithile. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi eZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe alokungethembeki okukhulu i-corruption emhlabeni jikelele. Embikweni wethu le izolo, inhlanganiso le ithe ucwaningo elwenzileyo lufumane ukuthi phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi edlula kancane ayisikhombisa, I-176 eZimbabwe lihlezi kuzinga lekhulu lamachumi amahlanu lane, 154. Ukuba ngelinye lamazwe aphansi kwengalane le kutsho ukuthi udaba lwe-corruption luqhubeka ludlondlobala eZimbabwe. Ababikwabe senza imisebenzi yokungethembeki kakhulu ngamapholisa leziphathamandla zezimra. Siqhume isiphathamandla se-Transparency International Zimbabwe umnumzana Lofty Dube, yena othi bakhathazekile kakhulu ngalolu daba.
Into ekhathaza kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi indaba ye-corruption le asonto abantu ababusa bayithatha singakuthi ngesilungu seriously. Into esibona ngani kufuze kube lomsebenzi omningi ukuthi ufuze wenziwe ukuthi indaba le corruption iphele elizweni leZimbabwe. Ngokubona kwethu okwamanje into ezenzakalayo ukuthi akula commitment esingathi commitment yesilungu evela kuhulumende yokuthi icede ludaba lolu lwe-corruption.
Ikomishini ekhangelane lokulwisana lobuhuquluzi yona iZimbabwe Anti-Corruption Commission ngeke lithi yenza umsebenzi eyawukhethelwayo na?
Ngale commission yafakwa sibili iParliament yeZimbabwe. Kodwa uma unanzelela ikakhulu nxa ukhangelela ekusebenzeni kwayo, zikhona ingwalo ezifundisa ukuthi inhlanganiso isebenze njani. Kodwa okusuke kwenzakale ukuthi ayenzi umsebenzi wayo ngendlela okufuze ithi iyenze ngayo, ngoba uyathola ukuthi laba abombusazi abacina sebegcinela futhi ekusebenzeni kwale commission. Ekugcineni uthole ukuthi le commission akusela msebenzi eyenziwayo, ngoba kwesinye isikhathi uyathola ukuthi nxa izama ukuthi icubungule ukuthi kwenzakalani ngendaba ze-corruption, yiyo ecina isiba enkingeni, ngoba uhulumende ugcina esithi bona yibo abalenjongo enye embi kubanye abantu ngendaba ze-corruption. So kulokhu kusenzakala asuze sibone i-corruption iphela eZimbabwe. Into esibona isenzakala ukuthi laba isikhathi ama-politician laba abambangazwe laba yibo bagcina sebengenela ekusebenzini i-commission le gcine ingasenzanga umsebenzi. Sekuyinto ekhanya ngani abambangazwe laba ama-politician abasezikhundleni yibo abagcina sebevalela ukuthi yenzele umsebenzi, bezama ukuzivikela endabeni ze-corruption.
Umnumzana Lofty Dube isiphathamandla senhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe.
Umqondisi wamavinkili awe-Choppies uthi ibhizimusi labo alikabhekani le nkinga ngokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes eZimbabwe, njalo bakhangelele ukuqhela bavule ezinye izitolo lonyaka endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wamavinkili awe-Choppies emaofisini amakhulu awe-Hawthorne Muzana Ramachandran Othapatu uthi ibhizinisi yabo ayikaphanjaniswa ikwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes nguhulumende weZimbabwe. I-Choppies inkampani yamavinkili yasungulwa ngu-Othapatu eBotswana, kodwa isiqhele yakwamanye amazwe agoqela eZimbabwe, lapho umtakamsekeli kamongameli uMzana Phekezela Mphoko ongomunye wabaqondisi kule ibhizimusi. Kodwa phakathi utshele intatheli izindaba eHawthorne ukuthi iningi
laba-bond note collection was very small percentage. We didn't feel that heavy inflow of bond notes so far in our business. It's less than 5%
Noma nje iZimbabwe yafaka umthetho olukhuni othi kumele uthengwe impahla enengi phakathi kwelizwe ingangeniswa ivela phandle, kodwa phakathi ukuthi bazimisele ukuvula amanye amavinkili eZimbabwe. Uthi ibhizimusi noma nje umomo womnotho weZimbabwe usiya usiba mubi ibengcono kakhulu eminyakeni odluleyo kuzitolo zeChoppies, kodwa uthi bazaqhubeka unanzelelo ngesikhathi umomo womnotho eZimbabwe ungacaci. Umunye weZimbabwe obona ezomnotho eseBotswana umnumzana Thamsanqa Mabasa uthi uqathekile kumabhizimusi afana leChoppies kanye lamanye avela phandle ukuthi ahlale khangele isimo somnotho ukuthi siyakuphi.
Into ezinjengama-bond notes lale import ban ziyaffecta ama-companies amaningi kakhulu anjengabo-Choppies which are headquartered ngaphandle kwelizwe and they rely on outside sources which bese impahla lapha kuyabalimaza kakhulu ebhizimusini.
Ake akhanga ilihlo elibukhali likaZulu ngemva kokuthi imuli kamphoko iphakathi. Ngesinye isikhathi abantu babethi kungathengwa kuwo ngenxa yokuthi angaphansi komuntu webandla elibusayo, kukanti abanye babona amavinkeli abancedayo elentengo ephansi. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeseHabron kwele Botswana.
Inyathelo likahulumende weZimbabwe lokwenqabela ukungena kwempahla ethile elizweni libikwa selilimaze kakhulu amabhizimusi edolobheni leMessina kwele South Africa. Lokhu kuphume kucwaningo oluqhutshwe luhlangothi lweZenotho esabelweni seLimpopo. Kubika uBenedictine Hlapho.
AbeZimbabwe laba abaphila ngokuthenga impahla kule South Africa ziyethengiswa eZimbabwe bahlabe omkhulu umkhosi nyakenye ngemva kokuba uhulumende ethule inqwaba impahla ezingasavunyelwa ukungena emngceleni kungela ncwadi evumela ukwenza lokho. Khathesi ke sekuvele ukuthi iningi lamabhizimusi edolobheni leMessina lapho obekuthenga khona abeZimbabwe laba aseguqe ngamadolo. Umcwaningi ehlangothini lwezomnotho esabelweni seLimpompo umnumzana Maloko Maphata uthi ucwaningo lwabo lolu luveza ukuthi lelinyathelo selilimaze inhlangothi zombili abeZimbabwe laba kwele South Africa.
The impact has been huge that 60% of traffic.
Lemigomo kungenzeka imemethekise inhlupho esesivele sibhekane lazo ezifana lokugebengu lezinophobia. Lokhu kuyinto okusenza sesabe njengesabelo.
Ngakolunye inhlangothi ilunga lenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mgaza uthi laseZimbabwe imizi eminenge umangoyo esebhazalele eziko ngenxa yale imigoqo.
Kuyabe sokulama forced challenges ayenziwayo like ama policies nxa esenziwa like khathesi le government ya impozwayo e restriction of ama goods ukungena either by bridge or South Africa kusenza sibe lama challenges anjalo.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi lelinyathelo libulala imnotho yamazwe la omabili.
Ufaka lo mthetho uthi singabuyile izinto ezivela ngaphandle kwamanye amazwe usekubulala ama-economy amabili kakhulu, i-economy ye-province eLimpopo le-economy yeZimbabwe. Uthole futhi ukuthi abantu babhadala amanye ama-tax lapha ne-board umuntu egcine engasenzanga i-profit.
Umnumzana Maphata uthi ingozi ekhona ukuthi asebewelwa amabhizimusi laba lezinye izalwane zeZimbabwe balakho ukuqala ukukhombana ngeminwe ngenhlupho esezibangelwe imigoqole empilweni yabo.
This ban might otherwise exacerbate the problems that we are already facing.
Le migomo sehlise inzuzo yamabhizimisi amaningi ngesilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini. Amabhizimisi ebesenza 1 million ngelanga asisenza 400,000 rands. Ngokufanayo amabhizimisi amancane akade esenza 3000 rands asisenza 1200 ngelanga.
Ukuze wenelise ukungenisa elizweni impahla lezo ezenqatshelweyo sekufuze ube lencwadi ekuvumela ukuthenga lokuthengisa lezo mpahla okwinto enzima kakhulu kuningi lalabo abaphila ngokuthengisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedictine Hlapho.
Live talk ukuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table lamhla sixoxa ngokubhekanela abafelokazi abathathelwa impahla lapho omkabo bebhubha.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli wele The Gambia umnumzana Adama Barrow ukhangelelwe ukuphindela ekhaya lamhlanje evela kwele Senegal lapho abalekele khona ngemva kokuqhamuka kodlakela elizweni lakhe ngesikhathi obe ngumongameli uYaya Jammeh esesala ukwehla embusweni ngemva kokunqotshwa ekupheleni kwanyakenye. UJammeh uze wabanjwa ngamandla ukusuka elizweni lembusweni ngesonto.
Inhloko kahulumende wakwele Britane unkosikazi Theresa May ufika kwele Melika lamhlanje ezokhulumisana lomongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngobudlelwano bamazwe omabili la ikakhulu lapho ilizwe lakhe lilungiselela ukuphuma ku-EU. Ukuphoselana aqatha phakathi kukamnumzana Julius Malema umkhokheli webandla leSouth Africa ele Economic Freedom Fighters EEFF lebandla leZANU PF phezu kwamazwi kaMalema awukuthi umongameli Robert Mugabe usekhulile lokuthi sokumela suka embusweni kuqhubekela phambili. UMalema owayesazakala ngokusekela umongameli Mugabe wethula la amazwi ngomvulo esithi amalunga ebandla leZANU PF angamagwala ayesaba ukumtshela uMugabe ukuthi ayephumula. Wasephendulwa uMalema ngumphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe owathi uMalema uyahumana nje kuphela. Kodwa ibandla likaMalema lalo laphendula kwathi izolo ibandla leSouth Africa ele Pan-Africanist Congress iPAC langenela lalo kulolu daba lusithi uMalema uthunywe ngabamazwe entshonalanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lowake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana David Ndlovu olilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ndeqinisa ukuthi uthi umuntu sekukhulile angiyohlala nomntu sekukhulile umuntu yazibona ukuthi sekukhulile njalo ukukhula ngokwazi ukukhula in terms of what ikungakubuza ukuthi ukukhula ukuthini kwakhona.
Nantu daba mnumzana Nkomo uthini wena ngamazwi kamnumzana Malema?
Amazwi kamnumzana Malema ngamazwi asekhulunywe ngabantu abaningi. Masikhangela abanye abantu abangaphandle kwelizwe sizakhumbula ukuthi inyanga ezidlulileyo umongameli waseBotswana laye u-Ian Khama ukuwakhuluma inkulumo ezithishe ezifana nalezo ukuthi hhayi umongameli sekhathele kathile omunye. Bese sikhangela ukuthi inkulumo kaMalema le ngezinye indlela abantu amalunga ezanu PF ayayivuma ngezenzo ukakhuluma sibona i-factionalism le ikhona. Sizakhumbula ukuthi iminyaka edlulileyo uJoyce Mjuru ukhutshiwe kuleli bandla manje kulalokhu kuthiwa yi-Lacoste kulalokhu kuthiwa yi-G40. Zonke lezi yizinto ezivumayo ukuthi umongameli sekhulile sebekhangela ngale kwakhe ngezenzo iZANU PF iyatshengisa ukuthi akuphela kusasa la sebekhangele ngale kwakhe ikubona kule G40 leLacoste faction.
Uyavumelana la yini uNkomo uBaba Ndlovu?
Yeah, but into engihlupha yena nale ukuthi nanga yabona ukuthi umuntu ukhulume ngomongameli weBotswana uthi uMugabe sekukhulile, uMalema uthi uMugabe sekukhulile. Mina ngithanda izinto zomthetho. Ngizaqala ngomthetho welizwe. Umthetho welizwe uthi wona wonke umuntu weZimbabwe ulelungile lokuthi aparticipate kuma-political activities as long as he's 18 years and above. Bese kubuya kukhetho lukapresident uthi wonke umuntu ole minyaka engu-40 kuya phezulu uyavunyelwa ukuba ngupresident. I-constitution kumi ukuthi ungafika iminyaka engaka kusamela abe ngupresident. Ngabe sikhuluma ngokuthi hayi usedlula iminyaka leyani ukuthi usamela ngabe ngupresident ngaye ngidayi usewonile kodwa akula constitutionalism emnqumelayo njalo umuntu nguyozwela ukuthi hayi mina sengikhulile i-constitution senza vele i-constitution yeparty i-constitution ye-ZNPF ithi wonke ilunga lomhlangano lilelungile lokuparticipate kuma-activities eparty alitho ukuthi ufanele icine khonapho mina yime ngizwela ukuthi hatshi sengidiniwe ayikela mphumile uma abantu bemkhetha laye ezibona engakhethwa uma mina sengathi mina sibalutshona babalutshona bethi ngaphume babe sebesenza into engeku-constitution uma abaningi bethi ngaphume babe seza into eku-constitution so kathesi ngibona ngani ungumongameli in terms of the constitution ezanu-p f leyohulumende hhathi ngikufiswa kwabalutshwana abaningi bengafisa ukuthi sekhulile ngeqiniso kuma-elections bazakhetha omunye kodwa uma yikho sikhuluma nge-majority rules and uma le mafuthi uma ngakhuluma ngayo ngaye kuthiwa iparty yakhe i-associated member ezanu-p f ngaye ngithi iparty yakhe ilelungele lokukhuluma ngezanu their own party they should concentrate on their business as a part of winning elections in South Africa izanu-p f those are ZANU PF issues. They leave those issues to ZANU PF.
Nantu daba babanko.
Ngizathanda ukuthi ngike ngiphawule ukuthi inkinga esizithola eZimbabwe sezikhokhelele ukuthi abantu ababalelwa i-3 million isuke eZimbabwe yazohlala la e-South Africa. Okungango ukuthi inkokheli ze-South Africa ngibona zilalo ilungelo zokuthi zikhomente ngokwenzakala eZimbabwe. Kungenxa yokuthi nxa kulabantu beZimbabwe abalinganisela i-3 million kusho ukuthi ukuba khona kwalaba abantu kuyabahlupha in terms of ama-services awapho ama-citizens kusho ukuthi iZimbabwe is no longer an international place also a domestic affair kwabantu be-South Africa bona athi inkokheli ze-South Africa zilelungelo lokuphawula ukuthi kwenzakala neZimbabwe ngenxa yokuthi nxa izinto zingahambi kahle eZimbabwe baba-affected bese ngiphinda ngithi kuyatsho ubaba uNdlovu ukuthi i-constitution ayila limitation ukuthi umuntu ufanele abusezwe ngakanani kodwa kwesinye isikhathi kufanele sinanzelele ukuthi umuntu ulamandla yini ulalo yini ikhono lokuthi asebenze sizananzelela ukuthi umongameli behlale ngumuntu ongaphandle kwelizwe uzokuthiwa uyelatshwa manje usele-nyanga kuthiwa kumbe use-Dubai akwaziwa lapha khona kodwa uloko ephumula usephumula kakhulu kule nkinga ezikhona elizweni ilivu le ayithathayo inde kakhulu angaze ngibone kwamanye amazwe upresident ethatha ilivu ecinte ikwane inyanga lo wakithi uthatha ilivu engaka kungenxa yokuthi amathambo sekhatheni so kufanele ukuthi bona beZANU-P F bazihlolisise ngaphakathi babone ukuthi bangamphumuza njani ngoba sidinga ijongosi kudingeka ijongosi elincane lamandla elizanceda abantu bezimbabwe ukuthi babe baphume kunkinga lezi abalazo economically social and politically.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lo wake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee yebandla leZANU-P F.
Inhlanganiso ezisekela imisebenzi yokwethulwa kwezindaba zithi zikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa imithetho ephathelane lokwethulwa kwezindaba. Kubika uMark Peter Ntambe.
Uhulumende osele iminyaka emibili ethembisa ukuhlolisisa isimo somthetho ayibhalwe we-Broadcasting Services Act wazise amalunga edale lephalamende ngusukwane esanda kwedlula ukuba lokhe ezinikele njalo esebenzela ukuthi lokhu kwenzakale. Umqondisi weMisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi ithemba lisekho sibili lokuthi kungaba khona okukhanyayo okungenziwa kulolu daba.
Kuqakathekile ukuthi ananzelele ukuthi akula lutho osolwenzakele, akula nguquko esesiyibonile. Esingathi thina hayi sokusetshenziwe ngathi eminyakeni emibili edlulileyo esikutholayo kuphela izithembiso.
Othe sikhuluma kanje ukhulumende obekhangelelwe ukufeza umsebenzi we-digitalization nyakenye phansi kwesiqondiso zenhlanganiso yamazwe angezasi kwezwekazi le-Afrika e-SADC ngesenelisanga njalo sesithi lokhu kubangelwa yikusilela kwemali. Umnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, uthi kade lwenziwa uphenyo olwakhokhelwa intatheli zindaba elodumo uGeoff Nyarota ethiwa impi kodwa imicijo eyaphuma lokhe ingakalandelwa ngukhulumende okuyi into edanisa kakhulu kwabezindaba.
Ilezi nqumo eziningi ofuze ezithathwe nguhulumende. Uhulumende wasithembisa ukuthi uzakhangelisisa entshintshele imithetho indlela ephathelene lokusebenza kwentatheli zindaba. Kodwa uma ukhangelisisa kuhle akulalutho osolwenzakele kusukela ngaleso sikhathi. Into lokho zinjalo, lokho zifana okweminyaka edlule akukatshintshi lutho. Lokhu kutshengisa ukuthi indlela intatheli zindaba ezisebenza ngayo, lokho zisebenza ngendlela ebezisebenza ngayo kudala, zihlukuluzwa, zibotshwa, zitshaywa, zisenziwa yonke into.
Ungwenya uthi inhlanganiso yakhe izaqinisa imizamo yokuvikelwa kwentatheli izindaba lonyaka, sikhangelane lokhetho olomnyaka ozayo, ethi sokudingakala ukuba inhlanganiso ezijeneyo lozulu zifuqe ngamandla uhulumende ukulungisisa udaba lokwethula kwezindaba kweZimbabwe.
Njengemisa sizame ukukhuthaza uhulumende, sinjazama ukukhuthaza bonke abasebenza kumedia lalawo abathanda i-freedom of expression ukuthi hayi asifakeni uhulumende pressure, sibe lentatheli, sibe lezi teachers ningi, kube lentatheli izindaba eziningi ezizathola imisebenzi, ngoba izi teachers ngaba ziningi, intatheli izindaba ziyathola imisebenzi. Baningi abantu abatrainiweyo ukuthatha izindaba abangalamsebenzi. Konke lokho senelisa ukukulungisisa, kungaba lezi titshi, kube lamaphephandaba, wonke umuntu athenge iphepha alifisayo.
Uhulumende wenelise ukunikeza imvumo yokusebenza kumisakazo ethile esebenzela kundawo ezifana leHarare, Gweru, Mutare, Maswingo, Zishabane nakoBulawayo isebenza izimele. Ungwenya uthi lokhu akweneli.
Manya phiwa amalayisensi eminyaka emibili emithathu edlulileyo, kodwa singathi siyakhangelisisa lawo ma-radio station avele ngabantu abadlisana lohulumende. Ungakhangela kule statistics esiphumileyo ngemva kwayizolo kuthangi esikhombisa ukuthi iwapha amaphephandaba kanye ama-radio station adumileyo, uzathola ukuthi ama-radio station onalawa akhontrolwa nguhulumende yiwalokhu edumile.
Imisebenzi ye-digitalization ikhangelelwe ukuvula amathuba emisakazo eyengezelelweyo, okuyinto engaphinda ivule amathuba okwengezelela imisakazo kunye lokudalela imisebenzi izizalwane zeZimbabwe ezifundele ukuba zintathele izindaba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Namhlanje yaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami,
yacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami manihambe mihla yonke, kanye nawe Nkosi yami anifune yami ndlela mayiphele intando yami, manihambe mina wonke kanye nawe Nkosi yami, manihambe mihla kanye nawe Nkosi
yami,
anifisi yoni mfuyo
kanye nawe. Ingoma esiphiwa liqembo le Men of Influence behlabela kamnandi lapha ngwenya beqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Hayi ke isikhathi inkomo asisavumi ukuba siqhubeke silabalaleli, kodwa ke singakehlukani labo ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo lamhlanje.
Ikansili ya Kobulawayo ithi isimise uhlelo lokuvalela izakhamizi amanzi ngoba amadamu aleli dolobho selamanzi eneleyo.
Hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.